Toku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 7 Ncwabakazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Laba bantu khanya bazisele bayizinto yababayaziyo. Njalo abavumi ukwethuselwa ngabantu abantu abo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amakele na lezi zinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi ithini ezinye zikhupha abantu abaphakathi.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe kobulawayo izolo lapho okutshaywe khona iziphathamandla zebandla ezigoqela unkosazana Thokozani Khuphe.
Sibona amapolisa, amasoja, nama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. I-ZEC, iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe leZANU-PF. Abakwanisa ukuthi bayenze lokhu kusemthethweni.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi iZimbabwe kayikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Abe-National AIDS Council bathi bakhathazekile kakhulu ngodaba lokukhitshwa kwama-condom emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesi-Muslim.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Umongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usesole udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo lapho kutshaywe khona inkokheli ebalisa umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Udlakela lolu luqhamuke emahofisini ebandla leli lapho inkokheli ebalisa uKhuphe, umqondisi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe lomgcinisihlalo umnumzana Love Momoyo labanye kade behlezi khona. Intsha engene kulomhlangano ibulele amafasteli lenye impahla ehofisini le. Umnumzana Tsvangirai utshele intatheli izindaba ukuthi uyabasola kakhulu abahlasele amahofisi la njalo wathi ibandla licwayisisa ngokwenzakeleyo ngenjongo yokuthatha amanyathelo alukhuni kulabo abazatholakala belecala lokwenza lobo budlwangudlwangu. Konke lokhu okwenzakeleyo kuthethwe imifanekiso kamabonakude. Umgcinisihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo utshele iStudio 7 ukuthi bebesenza umhlangano ohlaselwe bexoxisana ngodaba lokungena kumanyano.
Bathe sebebona ukuthi hayi akade bekulandile kuyehlule laba bantu khanya bazisele bayenza into yabo abayaziyo njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amatshele ezitina. Lezi zinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi ithini ezinye zikhupha abantu abaphakathi zijikijela phakathi sibili sokuvela sokungase kuyimpi. Kodwa kuhle ngoba thina kunaloyedo okuphindezeleyo kulokho bekusenzakala bona ibade bejika amatshe bafulala sibili kakhulu amawindi e-ofisi phose wonke aphelile. Abantu bachacha bevikela impilo zabo ukuthi bengalimali kusenzakala lokho. So bathe sebedilizile ngabulala babephuma begijima behamba babuyela lapha kade bevele khona siwabona ubangele bayangaphi abafana laba. Yikho-ke thina sathi hhayi sivele sijayele ukulwisana nezanu lobudlawudlawo bedlula bonoko. Asethuselwa ngabafana abantu abethu esibazalayo sibo sesethuka sesikela ukukhuluma into zelizwe kumbe kulungisa into ze-region.
Lina belingekho emhlanganweni weHarare wokuvumelana ukuthi kusebenzelane njalo laseliyenza umhlangano lina belingekho eHarare?
Mina kangihambanga eHarare. Ngangisoze ngikhulumele ukhuphe ngibhebhe mina ngami ngahambanga eHarare ngenxa yokuthi kulezi zinto iphathi ezaziyo esisafisa ukuthi zilungiswe. Umongameli wami uPresident Zanu uyakwazi ukuthi mina njengo-national chairman kulento engayizwisisiyo kusivumelwano se-NEF okwenza ukuthi sacele ukuthi sicela sithole ithuba ukuthi silungise lokho okuyikhona ngathi kuyasiphathakele. So ngaleso sizathu mina njengo-national chairman bengeze ngihambe yibo yingxenye yokuthi ngiyethengiswa abantu beMandebeleni ezansi yeMandebeleni ikakhulu iMandebeleni South.
Hello ke ngumnumzana la Momo yomgcini isihlalo webandla leMDCT ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ibandla leMDCT lithi udlakela olwenzakale kobulawayo alutshengisi isimo sebandla osekuyikho okukhulunywa ngabanengi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli unkosazana Thabita Khumalo othi bazathatha amanyathelo alukhuni kulabo ababangele ubudlwangudlwangu lobo.
Izolo kuthiwa bekulomhlangano eBulawayo province lapha kade kulo-Vice President uMamakhulu, National Chair ubaba uLove Momoyo, no-National Organizer ubaba waseNikobebe, behlangane lama-provinces amathathu awamandulo. Kwaba nokubudlwangudlwangu obenzakeleyo. So thina njengabandla okwakhathesi sisacwayisisa ukuthi kuhambe njani, then sizalithatha amanyathelo okumele athathwe. Kodwa esikukhuthazayo njengebandla ukuthi thina izinto zokutshayana lezi lithiwe lethi bandla kasivumelani lazo njani kasizifuni. Kodwa kuyakhombisa njalo futhi kungaba lesandla sezanu ngoba izanu kayikhwabisanga okwenzakale nesabathi. So sizazama ukuthi sibone ukuthi impumela ngkhona injani emesithatha amanyathelo.
Khona kuliqiniso na ukuthi okungakubangele umsindo lo yikuthi yona le inkokheli kade ikhokhela umbuthano lo kayifuni ukuthi amabandla asebenzelane ku-coalition?
Lokhu ikho esingakwazi-ke kho sinalethi kucubuzile ukuthi kuvele kuhambe njani njalo umhlangano lo ukuthi kungowani kube nempumela yiphi. Singathola lobo bufakazi ukuncedisa ukuthi sicubungule lolu daba.
Wona umanyano uhamba njani kwakhathesi?
Hayo, kathesi ngesabatha besihlangene esigodleni saseHarare e-Highfields lapha olokuhlangene khona amabandla wonke aphikisayo bekulamandla bekulamabandla ayi-9 kanti banikisile ukuqala isivumelwano sokuthi sisebenzelane osokusele nje ukuthi zithiye iy'nkokheli zethu zenze umsebenzi ukulungiselela ukuthi kuyasetshenzwa njani. Njalo sikhuthaza uzulu wonke phandle lapho ukuthi umanyano usukhona, njalo sikhuthaza lama amanye amabandla angakuyi ukuthi okwakhathesi udubo laseZimbabwe akusona udubo olokuthi ngolomuntu oyedwa, njalo asilo dubo olokuthi nanxa singaze singene emaphalamende zonke zikhona akunanto yaphumayo.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Kunjalo nje uzulu weMandebeleni kanye labenhlanganiso ezizimeleyo sebeswele kakhulu udlakela lweMDCT lolu. Kubika uNompumelelo Moyo.
Iningi labantu bamanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo lisola kakhulu abasakhulayo be-MDCT abasuke eHarare abayibo ababikwa bengabe beqale lolu dlayela. Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-PDP uMnumzana Kucacaphulu ngomunye wabasole kakhulu lolu dlayela.
Ubudlwangudlwangu obufana nalobuyana obubonakale izolo abuvumakali njalo kwabufuneke. Akula muntu oyinkokheli ofuna ukukhokhela abantu beZimbabwe ongavunyelwa ukuthi akhokhele for ngenza i-violence efana naleya. Ukuthi kubuye abantu bevela eHarare begqoke amabharethi nama-uniformu ebhukurawoni bezotshaya abantu lapha kwelamandebela asiyonto esingayivumani malalini. It's unacceptable, it must be denounced.
Umqondisi we-hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mubambi uthe kusegcekeni ukuthi kukhona okungamanga kuhle ebandleni le-MDCT.
kusegcekeni ukuthi ku MDCT hayi kule problem enkulu esingabe kuphela thina kuphela esingekho phakathi ku MDCT esingayaziyo. Siyabakuthaza ukuthi abe MDCT abalungise indlela bafake indlela yabo ku order ukwenzela ukuthi abantu babe le confidence le leadership yabo.
Umkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo yena uthi aluba mangalisi lolu dlakela ngoba ngo-2005 bachayana njalo kuze kube nokuxexebuka elinye icele elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Kawusimangalisi thina njengebandla lemthokazo Republic Party ngoba i-MDC ayikuqali lokhu bakwenzile ngo-2005 eHarvest House khona le eHarare lapho besehlukana khona labo Welshman Ncube kwaliwa kwaba lithuli. Kodwa into esidanisayo ukuthi kuthunyelwa abantu all the way from Harare ukuzochaya abantu bakithi lapha kobulawayo. Sithina abantu bakithi abanjengabo Thokozani Khuphe labo Welshman Ncube ngabe bayananzelela ukuthi abantu beMpumalanga bazobasebenzisa.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube yena usole umkhokheli we-MDCT ngokwakhe umnumzana Morgan Tswangirai.
Sibuye sigcisana sana umtshato wezinja okutshengisela ukuthi lowo mongameli we-MDC uTswangirai nangokwakhe ngumuntu olotyungu umuntu ongeke walikhokhela elizwe ngoba yena usetshengisele ukuthi angaba ngumuntu ongadlula even yena umgaba okwakhe ngobukhokheli alabo.
Ibandla le-MDCT lethule imibiko lisola udlakela lwayizolo bethi loba amapholisa esecubungula lolu dlakela labo njengebandla abavumelani lokwenzakale izolo njalo ozafumana elecala uzajeziswa kulandelwa imithetho yebandla. UZulu uyasola kakhulu ukuxokozela okube khona phakathi kwamalunga e-MDCT bethi kuzabanyelwa ukungavotelwa kukhetho oluzayo ibandla lezanu PF lihleli Ncube. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kwethulwe iziphathamandla zalinhlanganiso emhlanganweni wabezindaba eJohannesburg. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ukungalandelwa kwesisekelo sombuso esitsha lokusetshenziswa kwengatsha zikahulumende njengengatsha zezanu PF kutsho ukuthi ukhetho lweZimbabwe ngomnyaka ozayo luyabe lungakhululekanga. Njengoba ke iSADC izaqhuba umhlangano wayo kwele South Africa liviki, umqondisi enhlanganisweni ye-Human Rights Watch ezansi yezwekazi le-Africa umnumzana Dewa Mabinga uthi inhlanganiso ilomlando wokubamba ngamandla iZimbabwe ukuthi ihloniphe amalungelo oluntu.
Sibona amapholisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ba-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. Izeki iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe lezanu PF. Bakwanisa ukuthi bayenze lokho kuseyo emthethweni.
Nkosikazi Mawusi Segun laye oyisiphathamandla salinhlanganiso uthi ukusetshenziswa kokudla njengesikhali sokuthi abalambayo bavotele izanu PF ngokunye ukwephula amalungelo oluntu. Nkosikazi Segun uthi enye into abakhathazeke ngayo elakho kubangela ingxabangxoza yokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni impila kahle kamongameli Mgabe.
So when we raise, you know, issues of age and health, it is how all of that can impact.
Nxa sikhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli lempila kahle yakhe, sikhangela ukuthi lokhu kuncindezela njani amalungelo oluntu lweZimbabwe, ilungelo lokuzikhethela umuntu abamfunayo, ilungelo lokuhlala elizweni elilokuthula. Akucabange ukuthi yini engenzakala nxa umongameli Mugabe engavuka esegula okwedlulisa amalawulo.
Esekhuluma ngodlakela olwenzeka manje eZimbabwe kugoqela ukutshiswa kwezindlu lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo, umnumzana Mavinga uthi lokhu kuzabangela kwesaba ebantwini bese kwephula ilungelo labo lokuvotela umuntu abamfunayo. Uye futhi wasola kakhulu udlakela oluphuma ngitsho lasemabandleni aphikisayo ukuqela ele-MDC.
Thina sithi hayi uyabona i-violence asiyifuni njalo i-violence yenza ukuthi ama-elections abe angihambanga kakuhle. I-violence evela ku-MDC evela kuZANU PF lakumapholisa labanye asifuni i-violence. Umuntu wonke kumele athi i-violence asiyifuni.
Kulumbiko inhlanganiso le ibe yasola njalo amazwe abalisa iAngola, iMozambique kanye leSouth Africa isithi la kula mazwe kukhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Isata kuyona ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wayo kusukela ngolwesine bese kusithi mhla ka 19 lo 20 kube umhlangano omkhulu ongenwa ngomongameli bamazwe asezansi yezwekazi leAfrika. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.
Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqhamuke phakathi kwebandla leMDC kobulawayo izolo lapho kuthawe khona iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela uThokozani Nkosazana Thokozani Khuphe.
Thumelani text message ngenombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Amalunga edale lePhalamende lakwele South Africa azavota kusasa esekela kumbe ephikisa ukuthi uMongameli Jacob Zuma amiswe umsebenzi. Lokhu ngokwesishiyagalombili amalunga aleli dale evota ezama ukukhipha uZuma embusweni esithi uZulu walelo lizwe kaselathemba lombuso wakhe ngenxa yokungaziphathi kuhle.
Kwezempilakahle abohlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kokuthelelwana igcikwane lengculaza oyiNational AIDS Council bathi bakhathazekile ngodaba lokumiswa kokubekwa kwamajazi omkhwenyana amakhondomu emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesiMoslem. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ngaphambilini abukholo lwesi-Islam bengakakuvimbi abetholakala amajasi omkhwenyana la aphiwa kungelambadalo emakamulini okulala kanye lezambuzini emaweteleni. Bekuyindlela ebisetshenziswa ukukhuthaza izethekeli lozulu jikelele ukuzivikela lapho besiya emacansini. Indawo zemaweteleni zindawo lapho abanye abakhetha ukuya kizo ukuyazijabulisa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukuya emacansini. Kungalesi sizathu ke kungezinye zendawo lapho bekubekwa khona amakhondomu njengendlela yokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane lengculaza kanye lokuzithwala kwesifazane engazilungiselelanga. Ngalezi nsuku akusenjalo ngoba engasatholakali amakhondomu la ngemva kokukhalaza kwezethekeli ezingamakholwa esi-Islam. Umnumzana Thabani Dube likholwa lesi-Islam lapha eZimbabwe. UDube uthi imithetho elandelwa ngabavela kwamanye amazwe ivele ukuchaza njengehlazo ukuwabona nje amakhondomu lanxa esetshenziswa ngabathetheneyo.
Babe kuthatha ukuthi ngakibo vele awusozula ithola ikhondomu lisendaweni ezinjalo ngoba ngale umthetho iyabayalisa ukuhamba emacansini lomuntu ongasomi kakho. So abakukhangeleli abala ama-problems esiwafesayo but ngapha silakho ukuthi singakusebenzisa njengendlela yokuncedisa labo abangakwanisi ukumathenga amakhondomu lawo. So kuya ngokuthi ukuthatha njani but inkonzo ye-Islam ayiyalisi ukusebenzisa ama-contraceptions kumbe ukuzivikela kwendawo zamacansini.
UDube ukhuthaza ucazululo kwalindaba kudingwe lapho kuyinkinga khona kube lokuzwisisana phakathi kwezethekeli ezilenkolo enjalo labenaki.
Silabo ama sheikhs labo abafundileyo kakhulu ku-religion ye-Islam okuthi ngabe funa ukuzwa okugcweleyo bakhona bengabancedisa ukuthi isonto ye-Islam ithini ngalawa ama-condoms kumbe kungaziziphi ezinye indlela abangazisebenzisa ezingayenza ukuthi laba abantu ngase bebuya akusoze kubayangise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Zakat Fund umnumzana Henry Balakazi uthi abavela emazweni alandela ukholo lwesi-Islam kumele bachasiselwe ngesimo esikuleli.
Islamically, we are for abstinence. We are against the idea of
abokholo Islam kuthaza ukulinda kwezokuya emacansini kuze kuye kuthi abantu sebethethene. Asiphikisane lodaba lokusetshenziswa kwamakhondo ukuzivikela kumikhuhlane.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDr. Ruth Labode uthi lanxa engavumelani lalombono kulilungelo lakhe umuntu ukutsho angakufuniyo lakufunayo lapho ethe wahlawulela indawo yokuhlala okunjengewoteleni.
Umuntu angabhatala irom lilungelo lakhe ukuthi kasafuni condom. Ama-hotel maybe banga-creative flow. So mina le problem lakho, but umuntu uma ibhatala irom icondom ayingafakwa ma ingayifuni. Kodwa emazweni lapho esivela khona emdulini kule container songani ngowezithu ngane kwini akubhalwanga, but ungakupress icondom yakho. So ngasezathi phelise erumini. Erumini ulo mthetho wakhe, umuntu angakuletha khonoko athink akumakethe emahoteleni bangakuthatha.
Abenhlanganiso yababubhizimusi lezokwethekelelwa kwelizwe okubalisa elamahotela eyeZimbabwe Council of Tourism bathi bayazisekela ngokugcweleyo inhlelo eziqhutshwa ngabe-National AIDS Council zemikhankaso yokulwisana lokusabalala kwegciwane. Izizathu bathi zinengi ezenza abamahotela bamise ukuwafaka amakondomu ngoba lezi kuzindawo lapho abanye abeza lemuli zabo, kungakho kungamelanga aphonge ubonakala ebekwe ndawana yonke. Ubufakazi obukhona obugcizelelwa ngabe-UNAIDS buveza ukuba bebalutshwana kakhulu abathelelwa igciwane lengculaza ele-HIV emazweni alamakholwa amaningi esi-Islam nxa sekuqathaniswa latholakala esigabeni se-Sub-Saharan Africa okubalisa eleZimbabwe. Isilinganiso sokulitshumi ekhulwini senani labantu kulesi sigaba se-Sub-Saharan Africa bebikwa belalo igciwane le-HIV. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umqoqi obona ngokuqhutsha kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi uyabaza abantu abatshaye umsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai unkosazana Thokozani Khuphe kobulawayo izolo. Asizweni uBebe xoxa lo mnumzana Fortune Mlalazi owaphuma kubandla le-MDC kanye lo mnumzana Isaac Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umlalazi usungula lingxoxo kuhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa kuFacebook nguGibbs Dube weStudio 7.
Mina lo Bebe sisuke ku-United MDC ngo-2005 sonke sibalekele i-violence koTsvangirai. Ukuthi waphinde wabuyela kanjani khona ngale, hhayi uzaziphendulela. Kodwa yinto athe vele yazi kumficile labo abakwe-MDCT okungaba sici khathesi kuzabafica ngelinye ilanga. Umnumzana uTsvangirai hhayi ukucabanga kuye kuyafika ekuqineni.
Sesilala ubaba uBebe lapha-ke. Baba Bebe,
ngingakutsho ukuthi ngiyathokoza ukuthi uPresident uTsvangirai sekhulume ngakho, njalo uthembisile ukuthi khona lo okwenzileyo uzajeziswa ngokufaneleyo. So ngibona ngani sekuyinto esilula ngoba abantu abakwenzileyo abanye bakhona siyabazi sokuthi bazachazana-ke ukuthi bajeziswele baphule kwesijeziso okufanele wasiphile.
Okuvele kungani kwenze kwaba lalokhu kuyini Bebe?
Sengikuphele nami ukuthi kwenzeke kuyini ngoba angizange ngibe lethuka lokuthi ngidilisise ukuthi kuvele kubangelwa kuyini.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Bebe, sicela ubambe khonapho-ke. Silo baba u-Isaac Mpofu lapha ecingweni. Baba Mpofu, akuphosela khona.
Masibuyele emuva, yikho uthole ukuthi kwazalwa igama elithi iGugrahondo Dube. Izano wena mfowethu ayiqalanga namhlanje ukuthi ibulale abantu. Izano ma abantu bethu bavusa amakhanda befuna ukuthi bayakhe isizwe siphile kahle, izano yabulala Dube.
Kodwa okwenza utsho ukuthi yizano lapha kweni ngoba siyezuba bobhebhe ukuthi abantu bangkhona bayazakala ukuthi ngabantu abavela kubadlela MTC. So ke izano iziyangena njani khona mpofu?
No, ulalela ngikutshele Dube. Izano ihlakaniphile, ubhebhe engakhuluma kanjalo ukuthi akwazi ukuthi abantu be-MTC. Izano ihlakaniphile iyabuya ngemali ifike ithenge abantu Dube. Ithi hambani yoshaya abantu lina baza kube libona bengacabangela ukuthi lina lingaba lodlame
ula polizwe mnumzana Isaac Mpofu ohlala kwele South Africa uFortune Mlalazi lo mnumzana Bedniko Bebe ongumqoqi wenhlelo ze MDCT Bebe kuhlelo Zimbabwe Today.
Kwezemidlalo umgadli weqembu leBulawayo City umkhululi Moyo ufunga uthi lonyaka nguye ozaphakamisa isicoco esokuba ngumgadli olichayele kaningi emambuleni esigabeni sePremier Soccer League. Okuninga sikuzweni kuntathele izindaba ezemidlalo uJoseph Njanje esiphalolu daba ndawonye lezinye.
Umoyo utsho lokhu ngemva kokuba elichayele kabili emambuleni emdlalweni weqembu lakhe leleshabane mine ngomgqibelo. Lo mdlalo uphele iqembu leBulawayo City linqobe nge-3 kanyayi kanti amagoli kaMoyo atsho ukuba usehlehle amagoli ayisithupha kumidlalo yalonyaka. Njalo uthi akusensuku zatshwala engedlulanga amagoli alitshumi okulinani ebeselihlohlwe ngumgadli obedlalela iqembu leBantu Rovers uBukhosi Sibanda yena osewayadlala elizweni leSouth Africa. Umgadli weqembu lengeze Platinum Stars uTerence Tsogamanja ngomunye layo okhangelele isicoco seGolden Boot njengoba esehlehle amagoli ayisikhombisa ngemva kokuba ehlohle kanye lapho iqembu lakhe lichayele awumine nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ibuyisele iqembu lengeze Platinum Stars phezu kwengalane yemiklomelo njengoba iqembu ebelikhokhela singena kwimidlalo yangempela viki ele-Chicken Inn libe ngujikilobhanqa 1-1 lele-FC Platinum. Iqembu lengezi lile miklomelo ngamashumi amane njalo lichiya ele-Chicken Inn ngomklomelo owodwa kuthi endaweni yesithathu kule qembu le-Dynamos lona lile miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha njalo elinqobe ele-Black Rhinos nge-1 kanya. Iqembu le-FC Platinum lihlezi endaweni yesine njalo lilingene ngemiklomelo yeqembu le-Dynamos kuthi endaweni yesihlanu kule qembu le-Hawmine lile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu ikanti ele-Highlanders lona elibe ngujikilobhanqa 0-0 leqembu le-Harare City lisendaweni yesithupha lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili. Emsileni wengalane iqembu le-Churucho lithole umklomelo owodwa lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba yi-9-2 ngemva kokuba libe ngujikilobhanqa 0-0 leleyata kwathi iqembu elisezendaweni yesibili nxa usuka emsileni eleBantu Rovers linqotshwe 1 kanya ngele-Triangle. Iintshantshu zanyakenye iqembu le-Cape United zihlezendaweni yesithathu nxa usuka emsileni zile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo leli qembu lize lanqoba ngemva kwemidlalo embalwa lapho litshaya ele-ZPC Kariba nge-1 kanya ngesonto. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ata, wata, nata, brata, empty down. Empopom, empopoma, empty down. It's the number one, the former Tato Chesha. Empty down. 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 Empty
down. Empty Ras Boom lo Skater ingoma ethi yona ulithatha kuphi isanga leli isigqibela uhlelo lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo.
Umkokeli we-MDC team Mnumzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe koBulawayo izolo lapho okutshaywe khona iziphathamandla zebandla ezigoqela uNkosazana Thokozani Khuphe.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eleZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Hello Chris Gande silichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.